Umehluko 24. Endaweni engcwele-ngcwele, udaba lwethempeli yilo olwaba yikukhanya okwaveza imfihlakalo yokudangala okwehlela abalandeli bakaKristu ngomnyaka ka-1844. Udaba lolu lwavula amanye amaqiniso ababengakaze bahlangane lawo. Amaqiniso lawa ayebambene njalo evumelana. Ayebonisa ukuthi isandla sikaNkulunkulu sesithungamele iqula labantu laba ababetshumayele ngokuza kukaKristu njalo ababonisa umsebenzi okumele bawenze manje njengoba kwakuveziwe umsebenzi wabantu bakhe. Njengabafundi bakaKristu ngemva kobusuku bobuhlungu lokudangala, abathokoza nxa babebona iNkosi, kwaba njalo lakulabo ababekhangele ngokukholwa belindele ukuza kwakhe kwesibili. Babekhangelele ukuthi abuye ngobukhosi bakhe ukuba azonika inceku zakhe umvuzo. Ngemva kokufiphala kwamathemba abo, basebelahlekelwe ngumfanekiso kaJesu ndawonye loMariya ethuneni bakhala besithi, "Bathethe inkosi yami, njalo angazi ukuthi bambeke ngaphi." Khathesi endaweni engcwele-ngcwele, baqala ukumbona futhi umpristi wabo omkhulu olozwelo, oyeza kuza masinyane njengenkosi lomkhululi wabo. Ukukhanya kwasethempelini kwakhanyisa izehlakalo zendulo lezikhathi ababephila kuso, njalo lalokhu okwakungaphambili. Babesazi ukuthi uNkulunkulu wayebathungamele ngesandla sakhe esingahlulekiyo. Loba njengabafundi bakuqala, labo ngokwabo babehlulekile ukuzwisisa udaba ababeluthwele. Loba kwakunjalo, udaba lolu lwaluqondile njalo luqinisekile. Ngokuhambisa udaba lolu babephelelise injongo kaNkulunkulu, njalo umsebenzi wabo wawungazange ube yize phambi kweNkosi. Sebevusiwe njalo lethemba labo selivuselelwe, bathokoza ngentokozo engachazekiyo. GC 223.1. Amazwi wesiprofethi atholakala kuDaniel 8:14 athi, "Kuza kwedlula insuku eziyinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu ngemva kwalokho ithempeli liza kuhlanjululwa." Lodaba lwengilosi yakuqala oluthi, "Mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokuthonisisa kwakhe sesifikile," ayekhomba emsebenzini kaKristu endaweni engcwele-ngcwele, ekwehluleleni okwenziwa ngemva kokuphenya. Njalo ayengakhulumi ngokuza kukaKristu ezolanda abantu bakhe, njalo lokubhujiswa kwababi. Iphutha labo lalingabanga khona ekuzwisiseni isikhathi, kodwa ekuzwisiseni isehlakalo esasiza kwenzakala ekupheleni kwamalanga ayi-2300. Ngenxa yephutha leli babedlula phakathi kokudangala okukhulu. Kodwa loba kwakunjalo, konke lokhu kwakuveziwe emazwini esiprofethi. Njalo konke ababe lokufakazi beBhayibhili ukuthi kwakuza kwenzakala, kwasekwenzakele. Ngesikhathi lapho ababekhala ngoba amathemba abo ayesehlulekile. Isehlakalo sasesenzakele esasichazwe kudaba lwabo. Okwakumele sigcwaliseke ngaphambi kokuthi inkosi ibuye izonika inceku zayo umvuzo. GC 424.1. UKristu wayebuyile, hathi emhlabeni, indlela ababekhangelele ngayo, kodwa ngendlela owakuchazwe ngayo enkonzweni eyayiyisithunzi endulo. Wayengene endaweni engcwele-ngcwele yethempeli likaNkulunkulu ezulwini. Uvezwe ngomprofethi uDanyeli ngokuthi wayesiza phambi komdala kwezinsuku. Ngabona embonweni ebusuku kufika lamayezi aphezulu ofanana lendodana yomuntu. Wafika kosiyama koyisimakade. Wasondela phambi kwakhe. Daniel 7 verse 13, GC 424.2. Ukuza lokhu kuveziwe futhi ngumprofeti uMalaki. Inkosi eliyidingayo izafika masinyane ethempelini layo. Isithunywa sesivumelwane elithokoza ngaso siyeza. Beka uyeza kutsho inkosi yamabandla. Malachi 3 verse 1. Ukuzwa kwenkosi ethempelini layo kweza masinyane. Kungakhangelelwanga ngabantu bakhe. Babengamkhangelelanga lapho. Babekhangelele ukuthi abuye emhlabeni. Ukuphindisela kwaba ngamaziyo uNkulunkulu. Kwabangalaleli ivangeli lenkosi yethu uJesu. 2 Thessalonike 1 verse 8. GC 424.3. Kodwa abantu ababe ngalungelanga ukuhlangana lenkosi yabo. Kwakulokho ekulomsebenzi wokulungiselela okwakumele kwenzelwe bona. Ukukhanya kwakuzalethwa, okwakuzathungamela ingqondo zabo ethempelini likaNkulunkulu ezulwini. Njalo kwakumele ngokukholwa balandele umpriesta wabo omkhulu emsebenzini wakhe. Ngemva kwalokhu babezavezelwa umlando wabo omutsha. Olunye udaba lokuxwayisa njalo lokulaya lwaluzanikwa ibandla. GC 424.4. Umprofeti uthi, kodwa ngubani ongalumela usuku lokufika kwakhe? Lo ngema ekubonakaleni kwakhe na? Ngoba njengomlilo wompheki wensimbi, la njengesepa yomgezisi, uzahlala esihlalweni sakhe ancibilikise, ahlambulule isiliva, ahlambulule amadodana kaLevi, awancibilikise njengegolide la njengesiliva, aze anikele iminikelo efaneleyo enkosini. Malachi 3 verse 2 and 3. Labo abazabe bephila emhlabeni lapho umsebenzi kaKristu wokuncengela ozaphela khona ethempelini lasezulwini kuzamele bame phambi kukaNkulunkulu ongcwele bengela muntu obancengelayo. Ingubo zabo kumele zibe nsulwa. Izimo zabo kumele zibe zihlanjululiwe ezoneni zonke ngegazi lakhe. Ngokuxhaswa komusa kaNkulunkulu langemizabo yabo yokuzimisela kumele babe ngabanqobi empini yokulwisana lesono. Nxa ukwahlulela okugxile emsebenzini wokuphenya kulokho kuqhubeka ezulwini, nxa izono zaba khona ngokweqiniso zisesulwa ethempelini, kumele kube lomsebenzi oqakathekileyo wokuhlanjululwa, wokulahla isono phakathi kwabantu bakaNkulunkulu emhlabeni. Umsebenzi lo uvezwe sobala endabeni ezitholakala kusambulo 14, GC 425.1. Nxa umsebenzi lo usuphelile, abalandeli bakaKristu bazabe sebelungele ukuza kwakhe. Kungekhona mnikelo yakoJuda layeJerusalema iza kuyithokozisa inkosi, njengasensukwini zasendulo leminyakeni yakuqala. Malachi 3 verse 4. Ngaleso isikhathi ibandla lelo inkosi ekubuyeni kwayo azalamukela kuye lizaba libandla elilenkazimulo elingela ngcwatshana. Lomqhele loba okunye nje. Efeso 5 verse 27. Ngemva kwalokho lizabonakala njengowesifazane omuhle njengenyanga, okhanya njengelanga, oqathanisa inkevane njengempi ephethe izimpawu, ingoma yezingoma 6 verse 10, GC 425.2. Ngaphandle kokuza kwenkosi ethempelini layo, uMalaki uyachaza njalo ngokuza kwakhe kwesibili, lapho ayabe esesiza uzonika umvuzo wokwahlulela kwakhe esebenzisa amazwi lawa: bese ngifika kini ukulithonisisa, ngiza kuba ngumfakazi okhutheleyo mayelana lezangoma, lezifebe, lokufungela amanga, lokuncindezela abaqashiweyo ngamaholo abo, lokuncindezela abafelokazi lezintandane, lalabo abasunduzela eceleni abezizweni bengangesabi mina. Malachi 3 verse 5. UJuda laye uchaza isehlakalo esifananayo nxa esithi, khanyelani inkosi iyeza kanye labangcwele bayo abayizigidi ukuthonisisa bonke, ibalahle bonke abeyisa uNkulunkulu ngenxa yezenzo zonke zokungamhloniphi abazenzayo, langawo wonke amazwi anzima izoni ezeyisa uNkulunkulu eziwakhuluma ngaye. Juda 14 verse 15. Ukuza lokhu njalo lokuza kwenkosi ethempelini layo liza yizehlakalo ezehlukeneyo, GC 425.3. Ukuza kukaKristu njengomphristi wethu omkhulu endaweni engcwele-ngcwele ukuzohlambulula ithempeli, okuvezwe kuDaniel 8 verse 14, lokuza kwendodana yomuntu phambi komdali wenzinsuku, okuvezwe kuDaniel 7 verse 13, njalo lokuza kwenkosi ethempelini layo, okuvezwe nguMalaki ngamazwi achaza isehlakalo esifanayo. Njalo isehlakalo lesi sivezwe ngomfanekiso womyeni owachazwa uKristu endatsheni yentombi ezilitshumi kuMateyu 25, GC 426.1. Ngesikhathi sehlobo njalo lesenkwindla ngomnyaka ka-1844 amazwi athi, "Khangelani umyeni uyeza," atshunyayelwa amaqembu amabili ayemelwe zintombi ezihlakaniphileyo njalo leziyiziwula abonakala sobala ngalesi isikhathi. Iqembu elilodwa lalimele ukuza kwenkosi ngentokozo njalo laliyenze yonke imizamo yokulungiselela ukumhlangabeza. Elinye iqembu ngenxa yokwesaba njalo lokuthathela izinto phezulu lalisuthiseke ngamazwi eqiniso kuphela, kodwa lalingalawo umusa kaNkulunkulu. Endatsheni nxa umyeni wayesebuyile, labo ababemlungele bangena laye emthimbeni. Ukuza komyeni okuvezwe lapha kwenzakala ngaphambi kokufika komtshado. Umtshado umele ukwamukela kukaNkulunkulu umbuso wakhe. Umuzi ongcwele iJerusalema elitsha, eliyilo idolobho elikhulu elimele umbuso wakhe, libizwa njengomlobokazi, umfazi wewundlu. Ingilosi yathi kuJohane, "Woza lapha ngikutshengise umlobokazi, umkawundlu." Sahamba lami ngisemoyeni, saya entabeni ende, sengitshengisa umuzi ongcwele waseJerusalema usehlela phansi uvela ezulwini kuNkulunkulu. Isambulo 21 verse 9 lo 10. Kusobala lapha ukuthi umlobokazi umele idolobho elingcwele, njalo intombi lezi eziphuma zisiyahlangabeza umyeni zimele ibandla. Encwadini kaSambulo abantu bakaNkulunkulu bachazwe njengezethekeli edilini lomthimba. Isambulo 19 verse 9. Nxa beyizethekeli ngeke bachazwe futhi njengomlobokazi. UKristu njengoba kuvezwe ngumprofeti uDanyeli uzakwamukela kumdali kwezinsuku ezulwini amandla lobukhosi njalo lombuso. Uzakwamukela iJerusalema elitsha eliyisigodlo sombuso wakhe, elilungiswe njengomlobokazi ocecele umkakhe. Daniel 7 verse 14. Isambulo 21 verse 2. Nxa eseyamukele umbuso, uzakuza ngobukhosi njengenkosi yamakhosi ezohlenga abantu bakhe abazahlala phansi lo-Abraham, lo-Isaka njalo loJakobe etafuleni lakhe embusweni wakhe ukuba babe lengxenye edilini lomthimba wewundlu. Mateyu 8 verse 11, Luka 22 to lo 30, GC 426.2. Ukutshunyayelwa kwamazwi athi, "Khangelani umyeni uyeza." Ehlobo ngomnyaka ka-1844 kwabangela ukuthi inkulungwane zabantu zikhangelele ukuza kwenkosi masinyane. Ngesikhathi esasivekiwe umyeni weza, hashi emhlabeni, njengoba abantu babekhangelele, kodwa phambi komdali kwezinsuku ezulwini, emthimbeni, ekusungulweni kombuso wakhe. Labo ababemlungele bangena ndawonye laye emthimbeni, umnyango wavalwa. Babengasoke babe khona ngokwenyama emthimbeni, ngoba umthimba lo wenzakala ezulwini bona besemhlabeni. Abalandeli bakaKristu kumele balindele inkosi yabo lapho izaphenduka isivela emthimbeni. Luka 12 verse 36. Kodwa kumele bazwisise umsebenzi wakhe njalo bamlandele ngokukholwa nxa engena phambi kukaNkulunkulu kungale indlela ukuthi bavezwe ngokuthi bayangena emthimbeni. GC 427.1. Kuleyi indatshana kwakuyilabo ababelamafutha ezibane zabo abangena emthimbeni, labo ababelolwazi lweqiniso elitholakala embhalweni, babelomoya njalo lomusa kaNkulunkulu, njalo lawo phakathi kobusuku bosizi lwabo, ababelinde ngokubekezela, behlolisisa iBhayibhili befuna ukukhanya okunye. Labo yibo ababona iqiniso elimayelana lethempeli elisezulwini, njalo lokutshintsha umsebenzi umsindisi akwenzayo, njalo ngokukholwa abamlandela emsebenzini wakhe ethempelini eliphezulu. Njalo bonke ngenxa yobufakazi beBhayibhili abamukela amaqiniso afanayo. Abalandela uKristu ngokukholwa nxa wayengena phambi kaNkulunkulu esiyakwenza umsebenzi wakhe wokugcina, ngokuncengela njalo emaphethelweni omsebenzi lowo lapho azamukela khona umbuso wakhe. Bonke labo babefaniswe labantu abangena emthimbeni. GC 427.2. Kundatshana engumfanekiso etholakala kuMateyu 22. Isibonelo esifananayo somthimba sisetshenzisiwe ngokwakuqala, njalo ukwehlulela okwenziwa ngemva kokuphenya kuvezwe njengokuthi kwenzakala ngaphambi kokufika komthimba. Umthimba ungakayenzakali, iNkosi iyeza ukuthi izohlola izethekeli ngenhloso yokufuna ukubona ukuthi bonke bagqoke ingubo yomthimba, okuyingubo ehlambulukileyo emele isimo esigezwe njalo sabamhlophe egazini lewundlu. Mateyu 22:11, Isambulo 7:14. Lo otholakala engekho esimeni esifaneleyo uxotshelwa ngaphandle, kodwa bonke ngemva kokucubungulwa abatholakala begqoke ingubo yomtshado bayamukelwa nguNkulunkulu, njalo bayabalelwa kwabafanele ukuba lesabelo embusweni wakhe, njalo lendawo yokuhlala esihlalweni sakhe. Umsebenzi lowo wokuphenya izimilo zabantu, wokuhlolisisa ukuthi ngobani abalungele umbuso kaNkulunkulu, yiwo okwahlulela ngemva kokuphenya, okuyiwo umsebenzi wokugcina ethempelini lasezulwini. GC 428.1. Nxa umsebenzi wokuphenya usuphelile, nxa indaba zalabo kusukela ekudabukeni komhlaba abakade bezibiza njengabalandeli bakaKristu sezihlolisisiwe njalo zagoqwa, kulapho kuphela ithuba lokulungiselela elizavalwa khona, njalo lomnyango womusa ozakuvalwa khona. Ngakho-ke emgcekeni owodwa bonke ababemlungele bangena laye emthimbeni, umnyango wavalwa. Sithwalwa size siyefika emaphethelweni womsebenzi kaKristu, sisiyafika esikhathini lapho umsebenzi omkhulu wokusindiswa kwabantu ozabe usuphelile khona. GC 428.2. Enkonzweni yasethempelini lasemhlabeni esesiyibonile, sesinanzelele ukuthi ingumfanekiso wenkonzo yasezulwini. Nxa umpristi omkhulu wayengena endaweni engcwele-ngcwele ngosuku lokubuyisana, umsebenzi wawusenziwe endaweni engcwele wawusima. UNkulunkulu wabatshela wathi, kungabikhona umuntu etabhenekeleni lokuhlangana kusukela ekungeneni kwakhe endaweni engcwele ngcwele ukwenza indlela yokubuyisana aze aphume. Levi 16 verse 17. Ngokunjalo nxa uKristu wayengena endaweni engcwele ngcwele ukwenza umsebenzi wakhe wokugcina wokubuyisana, waphela umsebenzi wakhe endlini yakuqala. Kodwa nxa umsebenzi ayewenza endlini yakuqala wawusuphelile, umsebenzi wendlu yesibili wawuqala. Nxa enkonzweni yasendulo umpristi wayesuka endaweni engcwele ngosuku lokubuyisana, wayehamba phambi kaNkulunkulu ukuyaletha igazi lomnikelo wesono, emele abantwana bako-Israyeli ababevume izono zabo ngokweqiniso. UKristu yena wayeseqede ingxenye eyodwa yomsebenzi wakhe njengalowo osencengelayo esesiyaqala eyinye ingxenye yomsebenzi wakhe, njalo waqhubeka encenga ngegazi lakhe phambi kaBaba encengela izoni. GC 428.3. Udaba lolu aluzange luzwisiswe yilabo ababelindele ukuza kwenkosi ngomnyaka ka-1844 ngemva kokudlula kwesikhathi lapho umsindisi ayekhangelele ukuthi abuye khona. Babelokhe bekholwa ukuthi ukuza kwakhe kwakuseduze, babambelela ekutheni babefike ebunzimeni obukhulu, njalo lokuthi umsebenzi kaKristu njengomeli wabantu phambi kukaNkulunkulu wasewumile. Kwabonakala kibo sengathi kwakuyimfundiso yeBhayibhili ukuthi umusa wawuzavalwa kusasele isikhatshana ukuthi uKristu abuye emayezini ezulu. Lokhu kwabonakala kusobala nxa babesebenzisa amavesi lawa achaza ukuthi abantu bazafuna, baqoqode, njalo bakhale phambi komnyango womusa njalo ungavulwa. Njalo kwakungumbuzo kibo ukuthi kambe isikhathi lesi ababecabanga ukuthi wayezakuza ngaso sasingasiso yini isikhathi esiqala isehlakalo lesi esasizakuza ngaphambi kokuza kwakhe. Ngemva kokunika isimemezelo sokwehlulela okwasekusondele, bacabanga ukuthi umsebenzi wabo emhlabeni wasewuphelile, njalo balahlekelwa ngumlandu wemphefumulo yabo. Ngesikhathi esifananayo, ukukloloda lokuhleka kwabangakholwayo kwabonakala kibo njengobufakazi bokuthi umoya kaNkulunkulu wasewususiwe kulabo ababephika umusa wakhe. Konke lokhu kwabaqinisa ekukholweni ukuthi umusa wasewuvaliwe. Kumbe ngendlela ababekubeke ngayo, umnyango womusa wasewuvaliwe. GC 429.1. Kodwa ukukhanya okucacileyo kwabuya ngemva kokucubungula umbuzo wethempeli. Bananzelela manje ukuthi babeqondile ngokukholwa ukuthi insuku eziyi-2300 zaziphele ngomnyaka ka-1844, njalo zazikhomba isehlakalo esibalulekileyo. Kodwa loba nje kwakuliqiniso ukuthi umnyango wethemba njalo lomusa abantu ababefumene ngawo uNkulunkulu okweminyaka eyinkulungwane lamakhulu ayisitshiyangalombili wasewuvaliwe, omunye umnyango wasewuvuliwe, njalo ukuthethelelwa kwezono kwasekuvulelwe abantu ngenxa yokuncenga kukaKristu endaweni engcwelengcwele. Enye ingxenye yomsebenzi wakhe yase ivaliwe ukwenzela ukuthi ivulele indawo eyinye. Kwakulokhu kulomnyango ovuliweyo owokungena ethempelini lasezulwini lapho uKristu ayesebenzela izoni khona. GC 429.2. Manje benelisa ukuzwisisa amazwi kaKristu encwadini kaSambulo ayeqondiswe ebandleni elaliphila esikhathini lesi. Nanku okutshoyo ongcwele loqotho olekhiye kaDavid ovula kungavali muntu, lovala kungavuli muntu. Ngiyayazi imisebenzi yakho, khangela ngimisa phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongelwa kuvalwa muntu. Sambulo 3:7-8. GC 430.1. Yilabo abalandela uKristu ngokukholwa emsebenzini omkhulu wokubuyisana abathola imvuzo, inzuzo yokubancengela kwakhe. Kuthi laba abaphika ukukhanya okuveza umsebenzi lowo abatholi inzuzo leyi okumele bayithole. AmaJuda aphika ukukhanya okwanikwa ekubuyeni kukaKristu kwakuqala, njalo abayala ukukholwa njengomsindisi womhlaba abazange benelise ukuthola ukuthethelelwa ngaye. Nxa uJesu ngemva kokwenyuka kwakhe wangenwa ngegazi lakhe ethempelini lasezulwini esiyanika abalandeli bakhe izibusiso zokuncengela kwakhe, amaJuda asala esebunyameni njalo baqhubeka ngeminikelo yabo eyayingasela msebenzi. Imisebenzi yezithunzi lemfanekiso yayisidlulile. Umnyango abantu ababe usebenzisile ngokusemthethweni ukufumana uNkulunkulu wawungasavulwanga. AmaJuda ayewalile ukumdinga ngendlela eyodwa eyayivuliwe ababengamtholi kuyo ngomsebenzi owawuse usenzakala ethempelini lasezulwini. Ngakho ke abatholanga ukukhulumisana loNkulunkulu. Ngibo umnyango wawuse uvaliwe. Babengalalwazi lukaKristu njengomnikelo weqiniso njalo lommeli phambi kaNkulunkulu. Ngakho ke babengeke bathole izibusiso zokusincengela kwakhe. GC 430.2. Isimo samaJuda ayelakho ukukholwa siveza isimo salabo abangakholwayo phakathi kwalabo abazibiza ngokuthi amaKristu abangazihluphi ngokwazi ngomsebenzi womphristi wethu omkhulu. Enkonzweni eyayisenzeka endulo, nxa umphristi omkhulu wayengena endaweni engcwele-ngcwele, u-Israyeli wonke kwakumele abuthane ngaphandle kwethebhenekeli njalo ngokuzehlisa okukhulu phambi kukaNkulunkulu ukwenzela ukuthi bathole intethelelo yezono zabo njalo bangabulawa basuswe ebandleni. Kangakanani pho ukuqakatheka kwakhona phakathi kosuku lolu lokubuyisana esiphila kilo manje ukuba sizwisise umsebenzi womphristi wethu omkhulu njalo sazi lokhu okumele sikwenze. GC 430.3. Abantu ngeke beyekele ukuba lecala nxa bephika isixwayiso uNkulunkulu asithumelayo ngenxa yomusa wakhe. Udaba lwaluthunyelwa luvela ezulwini lusiya emhlabeni ngensuku zikaNowa, njalo usindiso lwalo lwalwenyame endleleni abamukela ngayo udaba lolu. Ngenxa yokuba baphika isixwayiso lesi, umoya kaNkulunkulu wasuswa phakathi kwabo njalo babhujiswa emanzini kazamcolo ngesikhathi sika Abraham umusa wama ukuncenga izakhamizi zaseSodoma njalo bonke kuphela uLothi lomkakhe lamadodakazi wakhe babhujiswa ngomlilo owathunyelwa uvela ezulwini. Kwakunjalo ngensuku zikaKristu indodana kaNkulunkulu yakhuluma amazwi alandelayo phambi kwamaJuda ayengakholwa ngensuku zakhe. Khangelani indlu yenu isele ilunxiwa. Mateyu 23 verse 38. Nxa wayekhangela ezinsukwini zokugcina, amandla afananayo angunaphakade aveza ngale indlela labo. Abangamukelanga iqiniso ukuthi basindiswe. Ngakho ke uNkulunkulu ubathumela okudukisayo ukuze bakholwe amanga, ukuba bonke abangakholwanga iqiniso kodwa bathokoziswe yikungalungi balahle. 2 Thessalonica 2 verse 10 to 12. Nxa bephika imfundiso zelizwi lakhe, uNkulunkulu eyasusa umoya wakhe njalo eyabachiya phakathi kwezinto ezibadukisayo abazithandayo. GC 431.1. Kodwa uKristu lokho esancengela abantu bonke, njalo ukukhanya kuzanikwa labo abakudingayo. Loba nje lokhu kwakungazwisiswanga yilabo ababelindele ukuza kwakhe ekuqaleni, kwenziwa kwabasobala ngemva kwesikhatshana nxa imibhalo eyiyo eyayichaza lokhu ababekukholwa yayilokhe ivuleke phambi kwabo. GC 431.2. Ukudlula kwesikhathi ngomnyaka ka-1844 kwalandelwa isikhathi sokuhlukumezeka okukhulu kulabo ababelokhu bebambelele enkolweni yokuza kwenkosi. Induduzo yabo ababelayo eyodwa eyayiqinisa ukholo lwabo yayame ekukhanyeni okwakuthungamela ingqondo zabo ethempelini eliphezulu. Abanye baphika ukholo lwabo olwalweyame ekuzwisiseni ababekusebenzisile ukuchaza amazwi esiprofithi, njalo bakhetha ukuba bakholwe ukuthi amandla kamoya oyingcwele ayethungamele umsebenzi wokulimukisa abantu ayevela kuSathane lasezithunyweni zakhe. Elinye iqembu labambelela eqinisweni lokuthi inkosi yayibathungamele endleleni yabo nxa babelindele njalo bekhululekele ukuthi bazi intando kaNkulunkulu. Babona ukuthi umpristi wabo omkhulu wayengene emsebenzini omunye wokubamela, njalo bathi bemlandela ngokukholwa bathunganyelwa ukuthi babone futhi umsebenzi wokugcina onikwe ibandla. Baqala ukuzwisisa sobala udaba lwengilosi yokuqala leyesibili, njalo basebezilungiselele ukwamukela njalo lokunika umhlaba isimemezelo esicwelekileyo sengilosi yesithathu esitholakala kusambulo 14 GC 431.1.